Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngikhangele engathi kungaba ngumkhuleko womuntu wonke umbe wesizwe sethu seZimbabwe sisifaka ngaphansi kwelizwi likaNkulunkulu. Ngikhangele amahubo 91, ngizokubala lapha. Yena owakhileyo ekusithekeni kophezu konke, ohlala emthunzini kaSomandla, uza kuthi enkosini, uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami engithemba kuye, ngoba yena uza kukukhulula emjibileni womthiyi, nakuwo umkhuhlane obhubhisayo. Uza kusibekela ngensiba zakhe, uphephele ngaphansi kwamaphiko akhe. Ubuqotho bakhe buyisihlangu lehawu, kawuyi kwesaba ukwesabeka kwebusuku, lomjoko ophaphayo emini, lomkhuhlane ohambayo emnyameni, lokufa okubhubhisayo emini enkulu. Baza kuwa abayinkulungwane ngaseceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilithumi ngasekunene sakho, kodwa wena kawuyi kulimala. Uza kukhangela nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselwa kwababi, ngoba uyenzile inkosi yaba isiphephelo sakho, ophezu konke waba inqaba yakho. Kawuyi kwehlelwa ngokubi, lesifo kasikusondela emzini wakho. Nxa sikhangele lapha siyananzelela ukuthi into eqakathekileyo okumele siqale kiyo sonke ukuthi senzeni uThixo abe yiso isiphephelo sethu. Abantu nxa kule nkinga, kulo dubo, bafuna ukudinga ukuyacatsha endaweni eziningi. Ngiyakwazi ukuthi abanye sasihle sicabanga ukuthi hayi, kungcono ngicatshe ngisuke ngiye kwelinye ilizwe. Abanye njalo bacabanga ukuthi hayi, ngiza kuyasebenzisa amandla ami ukuze ngicatshe phakathi kokudukiswa. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi nxa senze inkosi yaba isiphephelo sethu, sihlala ngaphansi komthunzi wakhe, yikho lapho esithola khona ukuvikelwa. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi uNkulunkulu kasivikeli kuphela, kodwa uyakhulula, uyasikhulula la kumjibila ongabusu sithandele. Ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje, baningi ababanjwe imjibila ehlukeneyo. Abanye babanjwe imjibila eyezikwerede, engxenye impahla sezithethwe. Abanye babanjwe umjibila wokuthi awulala lutho endlini, akulamsebenzi. Ubanjwe umjibila odubo, olokuthi awulala mali, awulala kudla. Abanye babanjwe ngumjibila owenkathazo ezehlukeneyo, engxenye kulomkhuhlane ekhaya. Kanti izwi likaNkulunkulu lapha lithi yena, nxa uNkulunkulu esesiba isiphephelo sethu, usinika isithembiso sokuthi uyawukhulula ke lowo mjibila kulowo ekade sebanjwe ngumjibila, amkhulule umuntu wakhe, ahamba phaphe, asuke abe ngumuntu osekhululekile. Izwi likaNkulunkulu lapha lithi lona, nxa thina sithembe yena. Manje singananzela lapho ukuthi sikhonze uJehova osikhipha phakathi kwemjibila, asikwesaba ukwesabeka kwebusuku. Nanso ke isithembiso, mlaleli wami, izwi likaNkulunkulu lithi nxa wena ukhethe ukumthemba, uzabukela kuphela ngamehlo akho udubo luvakatshela abanye abantu, kodwa wena ngoba ukhetha ukuthi uThixo abe yisiphephelo sakho, abe nguye okuvikelayo, konke lokhu uSathane abe kujikele kuwe akusoze kwenze lutho empilweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Sithandazela wonke umuntu olaleleyo, mthinte, mphilise, umsilise, umkhuthaze, uvule inhliziyo zabo ukuba wena ungene ube nguba ngumsindisi lenkosi yabo. Inkosi isisindise, isiqinise, size sihlangane ngeviki elilandelayo.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda.